Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 lwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena esithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu inkosi indlela izawukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana sesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelele abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba, ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be-155 bebotshiswe ngumashingayize lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amaswela emthontela. Asecela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo ukuze indawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobavuta bayabhalelwa kematobhisi namhlanje basebesiyangena e-court ekhezi. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela baza kuyela e-court mhlaka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni ematobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena esithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bencintisana ke laye nalo uMashingayitse onguye wama-CIO lapha eMathibeleni South.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMatobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Sesilindele sokubona ukuthi uhulumente uza kuphethisa ngani ngoba iclass leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu-50 or less lilabalali lezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebenzisa njengantoko selokushizi omnye nomnye afika abalelwa amafiti ngabanye abantu khona ngala maoveti ba 70 by 70 la uminyane khona so kuyisixolo xobe vele into engalanqa khande ngelamsila kade senzakala lapha
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo bona labo bathi ngamaoveti
indawo zonke zabona ngiyama indaba yelendi lesukuba uhulumeni angathi uyelendele umthetho wasokusithi abantu basebezenzela imithetho kakhulu amalungu ezanu PSA kaningi bayakwenza abaqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza PSA ukuthi bayafika nje bathi bona kusitho sokuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wephathi olubese PSA uthola ukuthi indawo zalezo abantu bayabezithiwa emthethweni lithiwa abaendefisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazwe phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezo mbusazwe singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lo wa 24 yoba wadi awawinisa izano PF ngo 2013 and ilunga lephalamenti izano PF ubaba unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezano PF mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali.
Alo ke umnumzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo iMaleme Solidarity Trust obekhuluma le Studio 7 esecingweni ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
asambeni uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezec siqala mhla ka-29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhanjeni eMthumbane, eLobengula laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, kanye le North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West, leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, leSouth, leMgungu, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidlands, ngokweSouth, leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane ngezi kanye lezishabane runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zivikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukajinji akuna into esitshintshile ngibona nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zona ezezifuniweyo kodwa ukuthi singathi khona kwinto kune into esitshintshile ukuthi izenzo ezitabile hayi asiyabe sesihamba amanga.
Sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani?
lati sizwa njalo ukuthi nje njengokade wazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kube siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminisa apointe ibhodi entsha so uminisa sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazosithela official ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yena liyana ekunileyo yona liyana amakota orayana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi phansi sibili uyabe uphiwa imali
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njantona imali maimali esidisidele ukuthi bona ngokungamakota kota kunokukota imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thula umuntu ephansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
yebo manje bebe ibuya every month ikuleyo idatha.
Hello ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
amshweshwe
Lamlela nampala kuvembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo Namhlanje ixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngokuningi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi abakwazi kathesi kusabelo sema Tebelele North kwenzakala kubo Tsholotsho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesidance ngendawo zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancithwa amabele bazancithwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazo
okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesi uzafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ukubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izani nxa sikhangele khona lokhu uzafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umtiko uzasuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uye ngena kubosobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzela emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzele abantu ukuthi basapote kumbe besekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abaningi abalazo lezo zithupha kubuyela emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu abaningi
Hayi siyabonga mnumzana Ndlovu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili. Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engakuthi ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu wokubhalisa. Sikhangele amanamba esilawo kathesi. Sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okutsho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalotshwane singene kuphase 2 1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi sika-December siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu esifisa ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono ngakunjelwani.
Kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January.
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January. Kodwa thina sike sesihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi sesithileyo ku-19 January. Okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 15 days sidlulise kwenye 15 days siye kwenye 15 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1. I-phase 1 usephelile. I-phase 2 nguyelo okhona kathesi la uyaphela 15 days from 3 days ago kutsho ukuthi mhlawumbe khonangale ku-mid-November thereabout. Sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awezeki aseduka nezigaba zakho kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha kobulawa kwayo emathebeleni sawe asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanja izinja abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota kodwa indawo enjengokubulawayo iyiyo esekucineni asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziseduzane nabantu njabango umude njalo futhi ziningi i-publicity yakhona iningi yikho sithi vukani bantu bakobulawayo lingahambeli emuva libhalise ukuvota ukwenzakathisa sokufika isikhathi sophito dat libone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inumber zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu kutho ukuthi nxa sesiyephambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo yikho sithi abantu ababone ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo
hayi kwenzwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyasivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota
hayi siyabonga lathi
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Namuhla siseGwanda.
Nginesipho masango nokuzalwa. Ngithi sibe sesene ngikungathe sama groups angu 2 sama groups angu 4 sama groups angu 4 kuya 3 na yini chairperson wenhlanganiso kuhodas development association sikhangelele ukuthuthukisa umama ethuthuka umntwana kangamankazana ukuthi umama angasweli ukusiza siza abantwana siyabenza emvuzini ukuthi igazana asinika omunye umnika iziyalo into esenze sisiba ye akho kuthuke esiyaphambili naye uyazana ethathinike omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abakwemzini sithuthuke singaba nalo lokushela imithi yokuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadele ukutreatwa njengasene sisikhathi sezulu nxa kusiza izulu yadabuka amazina treatment
zibanceda ngani omama imbuzi lesi
sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala umama yenelisa ukubhadalela abantwana isikisi uma yenelisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago iyaba le nyama konke nje okutholakala embuzini umama ayenelisa ukuthi akuthole
liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi
asisayisile imali ikhona bayathenga abantu abeGwanda ikakhulu abalamabhusha ahlabela ukwenza inyama yabantu abafunimela yini khuma ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo ngathi igroupu yokuqala ancede igroupu yesibili okusotho yesibili incede igroupu yesithathu asanga ama-groups ayi-ekthen
siyezwa njalo ukuthi ama committee lawo ama groups yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazana ukuyabhalisela ukuvota.
Akukho sikuthazi ukuthi omama lathi sivotelane omama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela, umama ofisayo ukuba ngMP, umama ofisayo ukuba phezulu. Umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama bangabi ngomama baphunga ukuthula nje, baphunga ukuthulela, abe ngomama bezizwe. Umama bayenelisa ukuba ngikhulumele, abangakufuniyo labafunayo, ukungaphatheki kani emphakathini. Ngihlangana kabili ngenyanga esenzele lesidalisana. Omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama, akuzwisisa abantwana. Kungaba labaluthwani abangakuzwisisi. Kodwa abanye bayazibizela sikuhlala leli siyehlala. Angazuza amabhesi kwenze kube nelisi ukuthi bavote. Ikakhulu kakhulu khonokho sibeke ukuthi votele omama. Umama ngokuzamjisisa omunye nami. Hlala esesikhundleni esiphezulu. Siyalekwazi ukuthi ngilele omama abakhona esigabeni sami, abakhona kukhosiyensi yami. Abantu besigaba sakithi kuthi omama bonke abaphakame bahambe bayilungiselele ukuvota. Abhalise alungiselele ukuthi ngaso kuvota. Sivotelane singomama. Singamkhangeleli phansi omunye umama. Singamkhangeleli ukuthi leyo azimangalise. Kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame abe ngumama ozasimele esigabeni. Njengoba silabo omama abanye abasimeleyo, sabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-MT. Abe ngokunye nje sikukhangela amasenator njengoba nje bekhona amasenator omama bangabithi bathuthukela bebafike phezulu sikani abasimeli abakuningi esikudinga esingomama.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Asiyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
PVR. It is that time of year again. Registering to vote. PVR. The only register of friends.
Biometric voter registration.
Kaida Papa, Kaida Papa Lazi, it is biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isidubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.